Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu umhlazi ku 24 Mpandula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uvula umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ngokusemthethweni encoma uhulumende wakhe ngokuthuthukisa umnotho welizwe.
Loko kukhuluma uPresidenti akusebenze, ayisikho abantu abaphila ngakho phansi, ayisikho abakubonayo.
Ngelanga linye umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amazwi akhe emhlanganweni weUnited Nations ecothoza izijeziso zenotho ezetheswa enye yenkokheli yebandla lakhe.
Umnotho welizwe ofahlakeleyo angawulungisa njani lohulumende wakhe wesibutho lebandla lakhe lezanu-PF? Kakhulumi lokho, okwakho ukhuluma ama-sanctions kuphela.
Ugatsha lwezempilakahle luthi amathuba okusinda kumkhuhlane we-COVID-19 aseyisilinganiso sokwedlula amachumi amane ekhulwini 94%, okulinani eliphezulu kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uvule umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ngokusemthethweni encoma uhulumende wakhe ngokuthuthukisa umnotho welizwe. Umnangagwa ulandise ngakuthi intuthuko esikhona elizweni ebangele ukuthi umnotho uthuthuke ukwedlula amazwe wonke asemhlubulweni weZansi ye-Afrika. Okuningi asikuzweni kwintatheli zindaba yethu ubathabile Dlamini ekwobulawayo.
Umongameli wengeze ethi eleZimbabwe selinanzelelwa libhanga elikhulu eleWorld Bank njengelinye lamazwe asephakeme njalo ekhokhela ngokukhula emazweni e-Afrika. Kuthe njalo ezomnotho welizwe kukhangelelwe ukuthi zizakhwela ukwedlula lokhu obekukhangelelwe lonyaka.
Zimbabwe has been declared one of the fastest growing economies in the region, as well as one of the fastest movers on the World Bank Doing Business Index. In addition, we are pleased that
umongameli Mnangagwa wengeze ethi uhulumende wakhe kathandabuzi ukulandela imithetho efaka eleZimbabwe ezingeni lamazwe ahuga amabhizimusi ukuze kuthuthukiswe ezomnotho.
The budget surpluses and contained inflation are a demonstration of fiscal discipline within government and indeed across the globe. The country's foreign currency earnings, which have reached over $5, the budget surpluses and contained inflation are a demonstration of fiscal discipline within government and indeed across the globe.
Umphathi ntambo wezamabhizimusi uNkosikazi Sekhaya Nzenza uthe amakhampani abukisayo atshengisa ukuthuthuka lokumelana lesimo somnotho.
ZITF is a platform to showcase the Zimbabwean brand, which is becoming a landmark of excellency through the localization of value chain. The local companies have already embraced the export development agenda of the new dispensation.
Umnumzana Everton Mlawuzi usomabhizimusi kobulawayo uthi indlela zakulezi nsuku ezebulenjini ziyadula kakhulu ukuthi bazisebenzise ekuqhubeni amabhizimusi.
I-ZITF yindawo yokubukisa lokhu amaZimbabwe akwenzayo okusuka kuboniswe abanye abangaphandle esikwenzayo ngokukhalipha kwethu. Amankampani akhona apha elizweni asekwenza amaningi ukuthuthukisa lokulungisa okulungiswayo kanye lokuncintisana labanye.
Umbukiso walonyaka wenziwa phansi kwendikimba ethi Showcasing the New Normal for Business and Industry, Realities and Opportunities. Lonyaka kubiwa kulamazwe alithumi lanye aphatheka embukisweni lo. Amazwe la agoqela eleBotswana, iSouth Africa, iDRC, iBelarus, iMalawi, iMauritius, Namibia, Kenya, iIndonesia, iNigeria, lele Tanzania. Amakampani abukiswayo eZimbabwe wona aphose abe ngamakhulu amane, i-396. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukuhlaziya lolu daba siqoqe nengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Loko kukhulumayo upresident akusebenze ayisikho abantu abaphila ngakho phansi ayisikho abakubonayo abantu abangena ezidolo bahlangana lentengo engathengekiyo abadinga imisebenzi abayithola amaphotola agcwele yonke indawo akula transport ukusebenza uzupho yedwa nje akula economy ezomnotho kazikho akulanto ekhulayo ngakho ke lokho okukhulayo bakhuluma ngento ekhula emabhukwini kibo phezulu le kodwa phansi thina esiphila phansi lapha esi hlupheka esidinga imisebenzi, esidinga ischool fees, esidinga imali zesibhedlela, esidinga ama-drip, esigulelwa ngabantu sehluleka ukuthenga imithi, akula economy ekhulayo. Leyo eyayikhulumayo isemabhukwini kayikho empilweni zabantu. Abantu bayahlupheka kakhulu, i-economy idilikile, kayikho nje, kayikho kayikho.
Besike sezwa ukuthi ozavula ngokusemthethweni umbukiso we-trade fair ngumsekeli kamongameli welizwe, umnumzana Constantino Chiwenga. Kodwa sizwe sekukhulunywa njalo kusukela ngeviki edlule ukuthi kuzavulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ocine kunguye ovulayo. Ukubona njani wena lokho?
Iye khona kunjalo kodwa ke kuyamangalisa ukuthi kubuye kwatshintsha njani. Angazi njalo ngombuya chisa ukuthi angabuya gula kancane kumbe njalo belomunye umsebenzi awuphiwe kwenye indawo. Kumbe njalo kabazwani nje kuhulumende mhlambe kulokudonselana phakathi. Singazi njalo sekuyokulinganisa phela nxa bengasiphanga information. Silelungelo lokucabangela angithi phela uhulumende ufanele aphe abantu izizathu nxa esenza inguquko ezinqumeni zakhe kodwa ke vele akubonakali kuhamba kahle phezulu ngale izikhathi eziningi ngakho ke ngeke umangalise ukuthi kuyadonselwana ikakhulu njoba kunje kule COVID-19 kumbe njalo kukhona okukhona kasasa
wona umbukiso we trade fair ngokubona kwakho bekufanele na ukuthi beqhubeke bewenza khona kule ndu ezingaka ezibalisa ubhubhane lwe COVID-19.
Kanti trade fair ivulwa njani ukuthi isebenze ithathe abantu abaningi okwedlula abantu abafanele bavotele ukhansila ewadini. Wona amabhaye election engavunyelwa. Bona abantu abangu-100 kusiya phezulu bengavunyelwa. Uyabona nje ukuthi ukwenziwa kwakhona kwenziwa into engafanelanga yenziwe. Nxa ngabe sokufanele trade fair sivunyelwe lama elections efanele abe khona. Amabhaye elections efanele abe khona. Abantu sekumele bahlangane abedlula i-100 kusiya phezulu. Lama rally amaphathi sefanele abe khona. Njengalokho siwabona eSouth Africa, njengalokho inkantolo enkulu yeSouth Africa umthethwandaba omkhulu weSouth Africa Constitutional Court ithe hayi khona kumele kuvotwe. Lakithi kumele kube njalo. Abantu bamele bahlangane, abantu bamele bavote, hayi ukuthi kuvulwe i-trade fair kuphela khona ngapho kuthiwa i-COVID-19 kayivumi. Nxa isivumela i-trade fair, lokhetho solufanele libe khona. Nxa isivumela i-trade fair, lama rally sefanele abe khona. Kusiya phambili konke okuhlanganisa abantu sekumele kuvunyelwe.
Umnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungwela ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usehlabe umkhosi ngezijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF lamankampani alobudlelwano leziphathamandla zaleli bandla. Umnangagwa ubethula amazwi akhe omhlangano we-United Nations General Assembly ngobulembu be-internet ngoba lumnyaka ekhethe ukungayi edolobheni le-New York lapho okwenzelwa khona lumhlangano owenziwa kanye ngomnyaka ngenxa yebhubhane lwe-COVID-19. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele zesulwe izijezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga.
COVID-19 pandemic has increased the vulnerability of our economy, which is already crippled
Nenge sikwenzayo kodwa iningi lakho libiselwa muva izijeziso zenotho ezafakelwa ilizwe leZimbabwe ngamazwe entshonalanga. Sicela ukuthi zesulwe izijeziso lezi ngoba zisibisela muva ekuthuthukiseni ilizwe. Sibonga umanyano weSADC osekela kudaba lolu. Silethemba lokuthi ziza kwesulwa izijeziso lezi ukuze ilizwe lethu lithuthuke ngemfanelo. Sicela lisize kudaba lolu ngoba sizimisele ukusebenza labantu bonke.
Kulabanye abantu abathi uMnangagwa bekuvele kumele akhulume ngokwehlukeneyo okuhambelana nokwenzakala eZimbabwe okunjengezijeziso zenotho, ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 lokunye. UMnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-MDC Alliance uthi akumangalisi okunye okukhulunywa uMnangagwa.
Kuyamangalisa, kuyadanisa ukuthi umongameli weZimbabwe uMnangagwa lapha akhuluma khona ukhuluma esola ama-sanctions kuphela. Gala program of action alayo ayikhulumayo ukuthi umnotho welizwe ofahlakeleyo angawulungisa njani le uhulumende wakhe wesibutho lebandla lakhe leZANU-PF kakhulumi lokho, okwakhe ukhuluma ngama-sanctions kuphela. Ikanti ama-sanctions enalawo ngama-sanctions abazifakela wona ngokwehluleka ukuhlonipha ilungelo loluntu. U-Ian Smith ngesikhathi seRhodesia wafakelwa ama-sanctions kodwa i-economy yeRhodesia yayiqine isaka. Idola leZimbabwe lali-1:2 ledola leMelika. So kutshengisela ukuthi ama-sanctions baba le ndlela ukuthi banganqoba njani. Kodwa-ke lokho kaMnangagwa ohlale khala ngawo, kodwa-ke engaofi engaprofi solution ukuthi hhayi yebo kambe kwela ma-sanctions kodwa sizanqoba ngalokhu lalokho. Yikho-ke ama-sanctions kuyinto nje elula ukuthi-ke ayiqede-ke lo hulumende wakhe wesibutho, ukuthi ahloniphe ilungelo loluntu, ahloniphe i-property rights, ahloniphe abantu babe lamalungelo abagcweleyo, bavunyelwe ukuthi ba-associate kumbe babe lama-organizations yabo abawafunayo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Evidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe.
Akukhulumileyo upresident kube kuchitha isikhathi kakhulu, uthinta izinto ezingadingakaliyo. Ubefanele ukuthi akhulume lokho kuyikho okudingakalayo. Ungabona nje ukhulume ngama-sanctions into engadingakaliyo nakancane, ngokuba ayisikho ukubulalilizwe. Ukubulalilizwe i-corruption, ukubulalilizwe ukubusa kabi, ukubulalilizwe ipolitiki engaqondanga ukuthi siyehluleka ukubamba ukhetho olukhululekileyo. Ukubulalilizwe ukungahlonipha amalungelo abantu le-constitution. Ukubulalilizwe kungabusi kahle, hayi ama-sanctions. Ama-sanctions sokwaba yikucatsha nje ngomunwe.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana laye ukhulume emhlanganweni we-United Nations ngezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Uthi kumele zesulwe izijeziso lezi. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nguKip Dube.
Siphinde saxoxa lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Lo-ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Abaqaphele amantu bonke abomhlaba ukuthi izano izakhuluma kakhulu icela ukuthi ama-sanctions akhutshwe. Thina be-MDC ayisithi safaka ama-sanction. Ama-sanction afakwa yibo lo mgabe ebulala abantu kusukela ku 2000 kusukufika namhlanje. Ngaphambilini babulala abantu over 20,000 plus ngeGukurahundi. Yikho ke inkoloko sicela ukuthi abantu bengatshelwa amanga. Umgabo uzakhuluma esithi ayi-economy yakhwela, kulokuthula, njalo kule dialogue ekhulunywa nguye le Pollard. Konke lokhu ngamanga ngamanga athe amanga amakhulu aluhlaza tshoko. Yikho ke sicela ukuthi izizwe zonke zomhlaba zibe leqiniso ukuthi eZimbabwe akukalungi. Ama-elections lama-by-elections bayala, njalo kulamahungahunga ukuthi yena lo Monzora sikotamati sakhe sebefuna ukuthi ama-elections apostpone up to 2028. Konke lokhu kutshengisa ukuthi eZimbabwe akula rule of law, but kule rule of man. Abantu abaningi bayahlukumuzwa, bayabotshwa, amaloya, amateacher, amadokotela, amavenda, lengitho lamasotsha lamapholisa asethwele nzima ngalo uhulumende ngoba abafuni abantu abanakana okuthiyane lakho. Yikho ke iruma iZimbabwe uma ifuna ukuthi ama-sanctions akhutshwe, kayizilungise irekhodi yayo, yenze njengeZambia lapho abantu abazikhethela kuhle bangahlukumezwanga ngalokho mahlabezulu hlale liqaphele ukuthi izano siphelwe ngumphako akula sanction ekhona kulama targeted sanction lawo abamba abantu izigangi ezibulala abantu ngesikhathi eziningi.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, sixoxe lo mnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla leZANU PF.
Iba nje kuhle kakhulu ngokunjalo umumo weCovid lo usutshengisa ukuthi umumo kuphela sengongasiphathisa esingangena kiyo ukuthi abantu bonke bahlatshwe, abantu bavikeleke bese sihlala la iCovid le, ngoba umumo lo usodlulile usulimaze kakhulu ema economies. Umukonomi wethu ulimele kakhulu, amanye amazwe nje jikelele njengoba into leyo yomhlaba wonke yiyo umongameli amele akakhulu agxile kiyo kakhulu. Umumo wokuvuselela umnotho amazwe wonke manyene ukubambana sincediswa ngama International Monetary Fund onjengabo IMF labo besincedise entweni ezinjengalezo. Kungakulezi yindlela njalo ohulumende badinga ukuncediswa ukuthi enibavuselele umnotho welizwe.
Lo ke ngumnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla leZANU PF. Ugatsha lwezempila kahle luthi amathuba okusinda kumkhuhlane we-COVID-19 aseyisilinganiso sokwedlula amachumi amane ekhulwini 94%, okulinani eliphezulu kakhulu. Lokho kuphume kumanani awethulwa nsuku zonke yilolu gatsha oluthi kulabantu abayithoba minwe mbili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Kuthi abedlula amakhulu amathathu 330 babanjwa igciwane le-coronavirus. Isigaba semasingo yiso esilenani eliphezulu lababanjwa igciwane leli abangamachumi ayisithupha lasifica minwe mbili 68. Kuthi isigaba semathepheleland south asibanga lo muntu ngitsho lo yedwa obanjwe leli gciwane.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e Voice of America as a Washington DC.
Manje besikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi umphathintambo wezamafekitali unkosikazi Sekayinzeza uthi idolobho lakobulawayo selibuyela ukuba kukontuthu ziyathunqa ngoba uhulumende ezimisele ukuvuselela amafekitali. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi isigodlo seMelika eZimbabwe sicothoze umongameli Emmerson Mnangagwa ngokungavumeli ilizwe ukuthi lenze ukhetho lwama-by-elections. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisethulela nge-WhatsApp.
Ivuka njani balele be Studio 7 ivuswa ngihlanhla mahlangu osebutswana eFrance Town. Mina ngingowemalunku sobhuku wami engumoses Chuma ngitinyalibingelela lonke khona lapho ngithi sekuyisikhathi sokuyathela umquba emasimini. Vukanini lelungisa ebasimini libiye amasimu izulu seliseduzane. Ngibingelele umama onanhlanhla khona phana kwamatshivovo. Ngibingelele umdala undevula usathulani. Ngibingelele uRJ Unkobo. Ngibingelele abakomoses bonke komoses Chuma. Ngithi ngiyalibingelela, ngibingelele umalume uPaul Ngwenya oyinyanga. Ngibingelele uJabu Ngwenya. Ngithi livuswa ngihlanhla wakomatshivovo oseBotswana. Mina ngingwemalunku duzela kuRJ khona phana Unkomo. Ngithi sokuyisikhathi sokuthi liyethela umquba libiye amasimu ligamule amanenje izulu leza ingadlali bakithi indlala ebuhlungu ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha amen.
Sanibonani sanibonani basakazi be Studio 7 ngithi nami mina nginguHasheli Mhlophe engidabuka le mbonqane ngithi lami ngifake lo wami umbono ngendaba le ama elections aseZimbabwe bantu bakamthwakazi ngicela ukuthi livukene lami ngomunye obebanjwe ibuthongo iminyaka yonke le asiyekeleni ama parties laba oZANPF labo MDC ama parties lawa awalidingi bantu bakamthwakazi kufuna likubonele ema parties wona lawo ukuthi akula umuntu wesintwini ovuthamuka esintwini ongathi kwelinye ilanga azithole engupresident walelo party ngenye indlela bona bajabulile ukuthi balihlale babuye kini bazokuthi bacela ama vote nxa sekubuya kuma party structures ukuthi ube ngupresident selihlala likhotha nje lilandela ngemuva kwenziwa yini lokho ukuthi kabalidingi bona vele balitshela balifuni kuleyo lokhunzeni nxa ungumuntu wesintwini kungakho votelana amaphathi angakini alezikhalazo ezihambelana lezenu ingaqalela phansi iphathi yabo umqondisi kodwa-ke lizayakha likhule lize lifike lani ukuthi selile voyisi ephalamende njengesikhathi sani sezaphu hhayi ukuthi liyenziwa amafulzi uma kuphe wakhithwa kulekaichamisa khithwa ngayo i-tribalism ukhithwe kwekamonzora nge-tribalism lina litsho ukuthi abantu abeneli abazalwayo bazalela ukuba ngabodeputy kikho konke ngendaba yokuthi bazalwa ngaphi asivukeni bakithi asivukeni yenzani okwenu yekelani labo bazakhiphana batshintshane kungaze kungeni i-MDC emandleni vele imela khona lokho okumelwe yizanu p f lizahlala linjalo licindezekekile
siyabonga siyabonga abasakazi bethu ukusinikeza iindaba ezindlini ngithi ngibonisa abantu bakithi ukuthi hhayi imzamo ye-MRP khona mpela yabona ukuthi nako-NRZ kwaba ibonile ukuthiidlezwe ukuthi sokuqhatsha abantu bempumalanga kuphela abantu abangaso bendawo abantu bendawo abaqhatsha ojamisa kulaa nto abayenzayo wavele babathulele istrateji yabo layabona istrateji amashona uzosola njani abakibo beqhatshwa so kukhala thina abantu bakithi yabona i-MRP imele thina asisekeleni le phathi le ikhule idlodlobale udume masingena kwapha kontutu kwaphana sigqoke ama-tshirt ethu kwapha ubona itshona lijojobaka ya kumele iqine le phathi le iqine senzele into ezicacayo yiphi enye iphathi ekuyalwisa lokhu amatshona athi ezenzela ilozina ezenzele indawo yonke ngena lapha siyaphuma la but yona yoyodwa ekhuluma ukuthi le nto le irongo le irongo le nto yabayenzale basuka le khona komazimba marombafu bezosebenza lapha elozini bezosebenza abantu bendawo bengasebenzi ayikho le nto le siyabonga i-MRP viva mqondisi viva siyabonga bonke abasamasupporters siyisupporteni siqhubekile phambili likhulu idlodlobale siyabonga
salibonani salibonani bantu bakastudio 7 linjani siyabonga ukuzinyuza ezimnandi bani siyakuzinyuza ezimnandi ye ngingupetros ngokuhlala zempumalanga ye bengicela i-MDC izama ukuthi ikhampeni ayizama ukuthi ikhampeni ye siyayicelela ukubana uma kusenzeka sizame ukuthi siyigudluze izami sikhathele inkosi yami awu sikhathele bani ngokuphila sisemazweni singekho ekhaya samini siyirejista bafowethu siyovotwa ngobuningi bethu siyabonga
salibonani bantu be-studio 7 lonke abasakazi labalaleli labo bonke nje abantu abasezimbabwe jikelele nyababulisa bonke ukhuluma ngundebele ensusa ku-ward 11 eyi silohlupho esicaba ukuthi mebhili ungezwakala emoyeni abantu bazaba le nhloni sile kliniki yethu lapho esensuza lapho imbembesi clinic imbembesi 4 clinic iklinika le kayiphathi kuhle izigulane ama-patient aphathwa kuhle kule klinika shem ama-patient aphathwa kubi kulezi sebenzi ezingelangqondo ezingahloniphi bantu ezingakwazi ukuthi kuhulumende zihola ngokwelapha abantu ezibone ngani kumbe zihola ngokuthi nje ziyathandwa nguhulumende kakhulu kulo mama lo okhona ngale ngenza ukuthi azwa zikhuzedwa ogqoka amapinki lowu othatha ama-temperature o-check i-BP Hayi ngakuthi akuyenzeka uhulumende kumbe loba amdingele enye indawo lapho ozakwelapha khona inyamazana amsevetinari aphuma ebantwini ngoba ngendlela aharasa ngayo abantu langendlela aziphatha ngayo bhiyeva ngayo ebantwini kuzobe amanensi engi-charge amanye angu-2 amanensi lalawo kasiwokuhle futhi kasiwokuhle engingaziyo yikuthi okwenza baphatha abantu ngocuku kangaka yikuthi kumbe bangamashona bagenesta amandebele akukuhle kakukuhle bemfisa ukuthi balwe li-odiyo abantu bayizwe ukwenzela beqoxe ngayo labo bazwe laba abantu hayi kabaphathi kuhle abantu shem abaphathi kuhle ngingabonga nxa ngezwakala emoyeni yabenkwathi bazwile ngundebele okhulumayo oyelatshwa kuleyo klinika la futhi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ugatsha lwezempilakahle soluphe imvumo inkampani ye-Pfizer ukuthi ihlabe abantu ijekiseni yesithathu e-COVID-19. Ugatsha lwe-CDC luthi abazavunyelwa ukuhlatshwa ijekiseni ngabaleminyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kusiya phezulu nalabo abalakho ukuhlaselwa lula igciwane le coronavirus abalezifo ezithiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Ye kuke kwaphose kwangathi kuyakhulukhulunywa sivile ukuthi kube le vaccine enye esithathu, kodwa ke kwabuye kwangathi kuyaxegiswa ekutheni kungangcono kube yilaba abangangathi asebekwaniso 65 kusiya phezulu abangathatha lelo vaccine. Labo bengasibo bonke, kodwa ke kube yilabo abazizwa ukuthi immune system yabo inganeno kayiqinanga. Yikho ke ngaleyo ndlela mina mbona ngathi kangiboni hlupho lokuthi abantu bayachiyana vele imizimba yabo ukuthatha imikhuhlane, ukuthatha amaflu, ukuthatha izinto zonke lezi ezinjalo, bayachiyana abantu. Yikho ke kufanele ukuthi nxa wena ozizwa ukuthi ungulwane umuntu obamba masinya izinto lezi ezabo flu, ezokukhwehlela, ezokuthi uthathe ivaccine engaba ngesithathu ukuze uvikele umzimba wakho ukuthi ungazowathatha umkhuhlane. Kodwa ke eqinisweni sekube lesiqiniseko sokuthi laba abahlatshiweyo bangcono ekuthatheni umkhuhlane lowo kulalabo abalayo ukuthi bahlatshwe.
Lona udaba lokuthi yona i-coronavirus yavele yaqala ngapi e-China khona le lokuthi yaqala njani, ubona ngani lo daba olumele lukhulunywe ngalo na?
Ye udaba lolo lokuthi i-coronavirus yaqala njani, yasuka ngapi, yathini, mina mbona ngathi akumele ukuthi kuyekelwe ukukhulunywa ngalo ngoba akukaze kube lento enjengayonale kumbe sithi thina lokho kuthiwa i-outbreak ye-virus enjengayonale siyizwa enxenye khona lobo 1918 lokho kwakuthiwa i-influenza. Kodwa ke lokhu esikubonileyo thina sisaphila okuvale umhlaba wonke, kwavala ama-business, kwavala i-sports, kwavala ama-frame a-China, kwavala yonke into, kwama umhlaba. Amnambona kathi kumeleke kukhangele ukuthi kathi kwasuka njani kwenzela ukuthi kungaze kwaphinda, nxa kuphinda bakwazi ukuthi kusuke njani. Akukhangelwe ukuthi kwavelela ngaphi, kwavela njani, kuvela njani, kukhangelwe khonoko kungaze kwayekelwa ukuthi kukhangelwe.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas ngapha kwele Melika. Gqibi uhlelo lwanamhlanje kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umongameli Emerson Mnangagwa uvule
Umbukiso weZimbabwe International Trade Fair izolo encoma uhulumende wakhe ngathi ukuthuthukisa umnotho welizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo eliphisela impela sonto elithukela ngoChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo kumbe kusasa ngo 7:30 ntambama.